Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuMpalakazi 2021. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lisola umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo kulandela amazwi akhe lapho athe uMongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni.
Wesesikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Ngoba ilizwe phela lelalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi labantu bonke, njalo abantu balamalungelo ukuthi bekhuluma.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Wona ususabalala njalo elizweni lemhlabeni jikelele.
Lokugqoka ama-mask kabakuthathe njengesigqoko esiqakathekileyo emzimbeni wakho, ukuthi nxa ungumama kulezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungazigqokanga. I-mask kayibe yi-part of isigqoko somzimba wakho okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ngihlezi endlini uzibuza ukuthi angigqokanga into enje.
Izakhamizi ze-Lower Gweru zikhala ngendlala.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu. Ngoba kuyakuthi ngakuthatha esikhathi ngo-December kuma-25 siyabe sihlakula umbutho ufike emadolo. Kathesi akulalutho, akukalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe sezisole umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ngokuchothoza induna yemaswingo uChirunye kulandela amazwi akhe lapho athe uMongameli Emerson Mnangagwa kufanele aqede inkohlakalo elizweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wezinduna eHarare izolo, uMnumzana Chiwenga uthe uMongameli Mnangagwa ufana nenkosi uMono Motapa, ngakho kasozavumele ukuthi achothozwe. Induna uChirunye iphume kumfanekiso ebulenjini beintanethi isola inkohlakalo eselizweni isithi kumele ilungisiswe. UChirunye uthe umkhulu webutho uMnumzana Philip Valerius Banda kumele enze okwenziwa kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngo-2017. Ngalowo umnyaka uMugabe wasusa embusweni ngemva kokungenela kwebebutho. UChiwenga uthe kasoze avumele lokhu okukhulunywe nguChirunye.
Akwenziwa lokhu, siyezwana na, sisonke na, lokhu kwenziwa ngabadakwayo. Kulelizwe akwenziwa lokhu, silomongameli oyedwa nguye esimpha inhlonipho. Lokhu okwenziwe yinduna uMringi siza kuhlolisisa.
Umnumzana Pride Mkhono ingcwethi ecubulunga ezombusazwe uthi amazi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ungumntando kayiphikiswa.
Ukwethuselwa kukachief wemaswingo lo uMurunye yinto eyangisayo kakhulu isuka kuvice president welizwe. Ngoba sesikhangele ukuthi njengomuntu ovice president welizwe uzaba lolwazi lokuthi hatshi abantu balelungelo lokukhuluma lokho abakufisayo ngendlela upresident abe hambisana ngayo umsebenzi welizwe. Ngoba ilizwe phela lelalisilo likaMnangagwa edwa, hatshi labantu bonke, njalo abantu balamalungelo ukuthi bekhuluma lokho abafuna upresident engakwenzi kumbe akwenzi. Ngakho indaba enjenge yo-corruption le egcwele eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecoalition le-University of Zimbabwe uMnumzana Mlindelo Mancinshana uthi amazwi kaMnumzana Chiwenga aveza ukuba ibandla elibusayo leZANU-PF yilo elibangela inkohlakalo elizweni.
Okwenziwe ngumsekeli kaMongameli ubaba uChiwenga ukuthi ayethusele induna yemaswingo ngokusola langokuchothoza inkohlakalo, lokhu kuveza sobala ukuthi abanikazi benkohlakalo ngobani. Abanikazi benkohlakalo yiZANU-PF, ngoba akula phela umuntu ozasola umuntu osoli corruption. Umuntu uyasola i-corruption kodwa bese yethuselwa njalo ukutshela ukuthi hayi uyisolele corruption lokusokuhle kwaveza ukuthi umnikazi wecorruption yangkhona yibo abadala laba
isikhuluma ni SMDCT umnumzana witness Dube uthi lokhu kutshengisa ukuba induna kakumelanga zilandele iZANU-PF
njengebandla leMDCT sithemba lokhu kuzakuba yisifundo kuzinduna zonke kwesihlala sibatshela khona ukuthi akumelanga babe ngabantu abaziphatha njengabasekeli bebandla lezepolitiki ilona ikakhulu lona leli elezano elibusayo izinduna kumele zibuse abantu ezigabeni zigxile kokomdabuko yikho lapho ezilamathuba khona ukuthi zikhulume konke ezikubo nayo emphakathini
lokhu kugcizelwe ngumsekeli wesikhulumeni seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa
induna uChief Marunye owazalwa ngebizo ukuthiwa ngeFias unoda wafa wabalesibindi waxwayisa uPresident Mnangagwa ukuthi engayekela abantu besenza icorruption kakhulu kuzana uPF la kukhulumende uza luza ngo-2023 ngalokho uChief lo wayekhuluma iqiniso ezama ukuncedisa isihlobo sakhe njengoba esithi ungumalimane
induna eziningi eZimbabwe zibikwa zibanjwa ngamandla ukuba zisekele ibandla leZANU-PF ukuthi lezi ezibhikisayo zandise ukuxotshwa njengalokho okwenzakale kunduna uNdiweni wentaba zinduna imizamo yokukhuluma neziphatha amandla zikahulumende kumbe ibandla leZANU-PF ngalolu daba yehlule ucingo lwesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafaza Mgwadi belungasatshelwa ngimele isithuthu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kahulumente olubona ngezempila kahle luthi abanye njalo abantu abayishiya kalombili babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga ambalwa ayidluleyo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu 3,200 bahlaselwa yiwo ngesikhathi esifanayo. Uhulumente ukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane wona osusabalala elizweni nemhlabeni jikelele njalo sokulomkhakha omutsha we-Omicron. Abantu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula kancinyane izigidi ezine 4 million elizweni. Kusenjalo izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngokusilela kwamanzi awokusebenzisa ukuthi zigeze izandla sikhathi sonke ngendlela yokuzivikela kulomkhuhlane njengokuxwayisa kwengcwethi kwezempilakahle. Sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ngokusilela kwamanzi lamagetsi.
Sikumeze into zezesa esinanzela njalo ukuthi la iyabuya ihambe. Futhi bona abantu abalamabhizinisi amancane labo sokusibanzi ukuthi baphile beqhube siyaphambili ngoba bathafaka izwa kumafriji into zazithengisa izesa yakho nisihambile impahla ziyonakala. Amanzi asevalwa kwe-72 hours kathesi. I-48 seyangezelwe yaku-72 kushuthi abantu sebevala amanzi okwensuku ezintathu khona kwakuhlonitshwa. Abantu yathola ukuthi bavalelwa kuze kuphela ama-4 days bengela amanzi. Abanye amanzi akhona bawathole after about 4 days and alawo abuye busuka kuyanyamalala. So uzananzela ukuthi i-timetable yane 3 days hayi ayilandelwa. So abantu bona kuyabahlukumeza kula bantu sokusenzima ukuthi impilo yabo bazame ukuyihlela ukuthi bayihlele kanje ngendlela ethile ngoba kuyasacabanga amanzi asekho, sacabanga asekhona. So khona khona yiko kukhathaza ukuthi iBulawayo City Council ikhanya iyehluleka ukuthi ilandele i-timetable yabo liyana. Abayifakayo 72 hours.
Ila abantu lokhu bekhala ngembadalo yini yamanzi kumbe amagetsi lanxa bengawatholi.
Ye imbadalo bayifuna sibili kakhulu bothe emanzini la ngapha emagetsini. And yilishipho lokuthi abantu babe imali bestruggle but bengatholi service egcweleyo ngamo ngofisa wabo. Ngabe emagetsini kulezo shipho kakhulu ukuthi uzananzela ukuthi izesa kulalaba kuma load limits ababhadala ama fixed amounts every month. Umuntu uyahanjelwa amagetsi kwama hours athile but inyanga iphela still usebhadaliswa. Imali futhi nalana ukufanele ibhadale ngenyanga bengasakhangela ukuba la ma-hours amaningi alahlekileyo soke abantu sibona ngathi khona phana abathele babanjukhuyo ukuthi bangaphefumuli. Emanzini la ukulohlobo kodwa emanzini kungcono banxa amanzi ekhathiwe uzananzela ukuthi imithi yakho la iyabe imile. Kodwa still kungokuthi amanzi ungatholi ngentando yakho kuyinto ehlukumeza abantu elimaza amalungelo abantu ngoba amanzi kulilungelo lomuntu.
Inhlanganiso yakho iyakuhlale le council yako Bulawayo labanye ababona ngokukhathazeza khamini kuyini abakuchoyo ngalolu daba kuyini elikulindele
well so kanengi sihlale Bulawayo City Council sicebisana ngezinto ezinye ezinenge ezijeneyo okuyiqiniso ukuthi ena indaba yamanzi sizaxoxa lo council bona basuka bakhale nge bethu wenizesa yesikhatha amagesi ayo ngale lapho okulama boosters amanzi ungayizesa layo ikhuluma kunye sokathi esike sikhuluma kanje sithetha kungcono sibahlanganise siplane umhlangano ukuthi sihlanganise i-council lezesa udaba likiphume egcene ukuthi anto okuyikho yikuphi ngoba sibona ngathi abantu badoniswa nzima sibili la then inye esetshenziwa futhi esibona ngathi yenale indaba esihlala kusikhuluma nge-council enale yokuthi abantu bazame ispecial laba abantu abazisebenza bodwa besingama-vendors abazikhathileyo labo sibona ngathi abantu labana labo baphathwa kuhle ngabahlale begijinyiswa bethathela impahla
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. I-council yaleli dolobho yithi ukuswelakala kwamanzi kubangelwa yikucitsha mahlayana kwamagetsi okubangela ukuthi impompi zingasenelisi ukudlulisela amanzi esuka emadamu esiya ebantwini. Ukusenjalo, unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yelondoloza amalungelo, abathengisa izitaladini eBulawayo Vendors and Traders Association ukhuthaza abanye bakhe ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Okuqakathekileyo ukuthi thina njengabantu abazisebenzayo kumele sizivikele sibili okuzwayo ngoba sihlangana labantu abaningi. Kumele sizivikele sibili sigqoka amamaski, sisanitize, sibe le-social distance. Kube sokubuya lokhu okukhona kathesi okuthiwa sivaccinate. Siyakhuthaza kakhulu amalunga ethu informal sector ukuthi kahambe ejova, kahambe ehlatshwa ukuze kuvikeleke. Singananzelela ukuthi abantu abahlabileyo kulezi nsuku umkhuhlane lo nxa ubuya nje bana le sekulenye variant entsha kuba nganeno ngoba lokho kuyasincedisa futhi ukuthi khona emsebenzini uzasebenza kodwa ungalala ngaphansi usebenze ungadingelwa ngama oxygen njengakuqala sibe sesikhangela lemithetho leyo ukuthi nxa usufuna ukuphuma ngaphandle kumele uye testwa iCOVID siyacela siyaloyisa kuhulumende ukuthi ngawe uyehlisa kukhanya kuyadura njalo lesikhathi sona leso sokuthi ungachekwa namuhla expiring 14 days ngakuba nganeno kudonse kumbeni ukuthi ungachecka kathesi uhlale noma inyanga ngoba i 14 days ungahamba uchaphila iborder usephenduka i 14 days abese ziphelile so kumele futhi uchecke izimali emalini yikho lapho kungathi kuyakhathaza khona sizwile sibili ukuthi usithi council useqalisile ukufaka ivinila lalapho esigadela khona amabhasi lalapho nje kubuthana khona abantu nje emaholu langaphinga ngawo faka sibili abantu behlatshwe noma usiye emashop nxa ungakahlatshwa ungababona bekhona osuhlabe njalo bekhankasi kungathulwa ngoba ngiyananzelela ukuthi ivinile yasemarediyweni emsakazweni lezinye indawo ezijiyeneyo even noma kusiba le mhlangano kusiba lani lani abantu sebengathi sebe-relaxile sebekuthatha ingathi into esingathi seyadlula into esinomali kibo lokugqoka amamaski kabakuthathe njengesigqoko esiqakathekile emzimbeni wakho ukuthi nxa ungumama kulezinye izigqoko ongafizanga ukuthi uphume phandle ungasigqokanga lakho kube njalo imaski kayibe yisigqoko part of isigqoko semzimba wakho okwaziyo ukuthi even noma ngiphuma noma ndihlezi endlini uzibuza ukuthi angiqokanga into enje
lo unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ekoBulawayo ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Abantu abalithumi lantathu sebabulawa isabungzane sezulu esetyphon elizweni le-Philippines kuwona lo umnyaka. Sona esadiliza izakhiwo kwabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 babaleke emzini yabo. Abafuna kuhlukaniswe abakhuluma isiNgisi labanye elizweni le-Cameroon sebesole inhlanganiso ye-Human Rights Watch abathi ithatha uhlangothi. Ngodaba lokuhlaselwa kwezikolo lokufundiswa kwabantwana ukuthi bengene kubutho. Weze maphandleni.
Izakhamizi zeLower Gweru zithi zibhekane lodubo olukhulu lwendlala ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi, njalo zikhuthaza ukuthi uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zingenele kulolu daba ngokuphathisa abantu ngokudla. Intatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa-Spanda zethulela lolu daba.
Lesi sikhathi somnyaka izakhamizi zale ndawo zivame ukuba ngabe sezisidla ihlobo, amakhomane, ulude lezinye izilimo ezivuthwa masinya. Kodwa lo nyaka akunjalo. Umnumzana Rain Mathulisa waseShagari uthi isimo sibi.
Lo nyaka ngibona ngani kunzima kakhulu, ngoba kuyakuthi nxa kuthatha esi sikhathi ngoDisemba kuma 2-5 siyabe sihlakula umvuthu ufike emadolo. Sikhathesi kakulalutho, kakukadilo, kakulalutho. So kunzima kakhulu. So sesikhangelela ke uhulumende ukuthi kambe uhulumende kukhona yena azakwenzela abantu, ngoba over sikhathi sokukhanya ukuthi indlala injani isikhona. Izinto lezi zimile zikusteady still, kunzima okwesabekayo. Nxa sikhangela abantu so asikwazi ukuthi kuzahamba njani lona.
UNkosazana Jennifer Hobe yinkokheli yabomama kwezokulima eSandfail. Yena ke uchazisa kabanzi ngababhekane lakho lo nyaka.
Sibekhala ngezulu. Hayi kungabe lokho kunje so yi singalamba. Hayi izula likho. Kungabe kungenza ukuthi amadona lani kungabe kungangenela masinya. Hayi indlela esikhangelele ngayo uhulumende yakasincedise lapha lalapha.
Ukhansela wemdubi wawat umnumzana Benjamin Bala ngumlimisi omkhulu walindawo othi udubo ukuthi iningi ngalelisanga khona lokulima.
Lukomile kakhulu abantu bebefuna nje ukuthi bazisebenzele babe lokudla. Kuze bakwanise ukufundisa abantu babo, but umumu ukhanya ngani uyasiphika ngoba kathesi abantu bavele bajayele ukuthi khonana noma kwaze kube lindlala enjani, but ngoDisemba kumele izululine. Uhulumende bebisile inhlanyelo, ama-fertilizer, abantu baqayisa ukuthi wonke imuzi, every household wathola. But now iproblem esikhona ukuthi akwabanye ngibazange balime. Vele abalimanga total.
Umbala uyaphambili echasisa ngenkinga langentuthuko esithe yaba khona kulumango.
Ithi i-development ibizama sibili kibe khona, sisebenza kuhle no-MPO Omega, besile bridge lapha libambanisa iward 4 inkawana lemdubiwa. Indawo yakithi le iward 7 lebe lama-irrigation ayi-2. Irrigation yemdubiwa kuzo zi-irrigation emambanjeni nga. Zonke lezi irrigation azisebenzi. But so ungazani kathisi bazama ukuthi bavusele leliya ngapha kithi bambanjeni. NGOs abe-SIP incedisana ne-government yiwo abathi bonana bazagqalisa next year ngo-January. But iy'ndaba ze-COVID-19 lezi asazi ngoba kuzaphumelela.
Ummeli wevungu edalela ephalamende umnumzana Omega Sfanda laye ugcizelela ngendlala elakho uba khona inkabazwe lonyaka.
Lapho indlala ikhona sibili isikhathi esiningi ngalesi sikhathi lapho esikhona umumbu uyabusisa emadolo sibili. Kodwa ungakunanzela kathesi abantu abakahlanyeli ngeke ngabhoda la. Kunzima abahlanyeli okunye kuphinde kwatsha, kodwa okunye kukhona kwezindawo. Into enzima ukuthi lapho izulu elikhanya ngani liza khona ngoJanuwari. Lingana ngoJanuwari umumbu lwaba uhlale kathesi uyahludode. So yindlala esikhandeni ukuthi sibili uhulumende sizakhuluma kuhulumende ku-social welfare, sikhulume no-president wamnangagwa sikhona ukuthi i-social welfare izancedala, ngoba lapha zokukhanya sibili ukuthi indlala izaba khona.
Umlisa umdubiwa wathi umnumzana Emmanuel Makhula uthi uhulumende kangenele ekuphiweni yabaswelayo ukudla.
Indlala yebo, kambe indlala sisihluphile, abantu bezulu kalimi kakuhle. Indlala uhulumende uyanceda lapho anceda khona, kodwa-ke kakweneli abantu bonke ukuthi bazuze ukudla. Besicela ukuthi uhulumende nxa esipha abantu apha abantu bonke sibili ngokufanayo, kungakhethwa muntu.
Iningi lezakhamizi zevungu esabalenze emidlenzi zithithibele zithi zibhekane lendlala lanxa ababona ngezomumo womkhathi abe-meteorological office bathi babona izulu eliningi lisina ngozibandlela ekuqaleni komnyaka ozayo ka-2022. Incwadi kwezomumo womkhathi zithi ukungani kuhle kwezulu kubangelwa ukuguquka kwesimo sawo umkhathi. Ngimele isitudio 7 eLower Gweru enkabazwe, ikamera mngu-Ezra Chisa-Sibanda.
Siyabonga Ezra.
Lingali tshona njani izulukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa eye Zimbabwe Community in South Africa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabingelela kubalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi ngemva kwengxoxo elibelayo lomsekeli kamongameli welizwe khona ngapho kwele South Africa, kuyini eselikukhangelele?
Ingxoxo esiyenze lo msekeli kamongameli waseSouth Africa njengoba abantu beyibonile yenzakale phambi kokomphakathi, kutsho ke besisabika uhlupho lwethu, naye wasephendula ukuthi hayi, indaba le uyayizwa nakhona engalindelanga ukuyizwela laphayana, kodwa ke into asazoyenza ukuthi akuhlanganiswe thina no minister we Department of Home Affairs ukuze siphinde sixoxe ngale ndaba kabanzi, sichaze ukuthi uhlupho lwethu lunjani, ngoba ekhala ngakho ukuthi abantu abaningi kabenelisa ukuchaphela kulawa amanyama normal mainstream visas ase South Africa. Kuchaza khona ukuthi kuzomela kube nengqoqo impela ebonisanayo ukuthi bangasisizeka kanjani.
Lona loludaba ubona kuludaba olungalungiseka yini ukuthi kungagcina kuthiwa abantu baphiwe njalo ama permit?
Siyakholelwa thina ukuthi alukho udaba olungalungisekiyo, kodwa ke kumele sikunanzelele ukuthi konke kusezandleni zombuso wase South Africa. Ingakho ke kuzomela sihlalisane phansi nathi silethe uhlupho lwethu silwethule ikuxoxiswane kuzwanane ukuthi mhlawumbe kungenzelwa njani ukuthi kube le nguba phambili.
Khona kulokubona ngaso linye na kudaba lolu
ngosizo olukhulu msakazi, udaba lolu kuyakhanya ukuthi asilubambi ngelihlo elifanayo. Kulehlekwana labantu lapha eliphathiswa ngummeli othiwa nguChitando abahambisa uhulumende enkantolo, bayasiphikisani nomuntu ngoba phela ukubona kungeke kufane, futhi ungathola ukuthi yabe indlela mhlawumbe yiyo abayibona iqondile. Kodwa thina sithi udaba lwamapermit salusungula ngokuxoxisana. Udaba lwamapermit kwakuvele bengakwalify abantu for amapermit. Uhulumende waseSouth Africa walandwa wacelwa ukuthi sicela zwisise ukuthi kulohlupho esilalo emuva kwasesenza la ama special dispensation. Usewavume kathathu. According to i-policy international migration abanayo, ukhanya ngathi into yokuthi behlale belungisa indaba ye-migration ngama-special permit izobaxaka kusiya phambili, njengoba wamuzwa usekela kamongameli uDavid Mabuza ekhuluma lapho simbekela lolu daba. Kodwa-ke thina njengeZimbabwe Community South Africa asikukholelwa ukuxoxa izindaba ezibucayi kangaka kumaphephandaba lasemsakazweni. Sithi sizalanda ngendlela esesicele ngayo, sithole leyo meeting njengoba sesiyitholile, sihambe sibeke thina ngodaba ngendlela esilwethula ngayo. Nga usunanzelele sike sathumela ifomu eliyi-survey form elibhebhethekayo nje emphakathini ukuthi baligcwalise, ukwenzela ukuthi sibe nama-figures nama-statistics akhanyayo ukuthi masilanda ama-authorities ase-South Africa sibe siphethe ulwazi olukhanyayo. Kulaba abanye bodwa bona bakholelwa endabeni yasenkantolo ukuthi udaba lolu lufuna ukulandwa ngendlela yasenkantolo, thina sikubona kungcono ukuxoxisana esithi ngama-negotiations.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubo bonke abalaleli be-Studio 7 ikakhulu laba base-South Africa. Siyazi ukuthi abaningi benu okwamanje amaphaphu aphezulu nethukile, amabhenki selithembisa ukulivalela ama-bank accounts, abaqhashi balithembisa ukulixosha emisebenzini imali ngaproduce sanga ama valid work permit. Kodwa ke indaba le sihlezi lathi phezukwayo njengoba libona kudaleni besingathandi ukuthi masingaxoxa izindaba zibhebhetheke kubo ma social media, kodwa kuyacaca ukuthi kwesinye isikhathi kumele kuke kuvele ukuthi kube lethemba lokuthi siyayizama le ndaba, siyayizama nathi ngendlela esiyenelisa ngayo. Siyalikhuthaza ukuthi liligcwaliselelana ifomu. Ifomu lelo alisilo lase VFS or Department of Home Affairs, abantu bakuqaphele lokho ukuthi ifomu leZimbabwe Community South Africa elidinga ulwazi lokuthi mase sihlezi phansi nabathungameli siyazi ukupresent ama-statistics nama-facts nama-figures a-correct ukuthi sisho ukuthi hayi, isikhalazo sethu sime kanje, ukuze abathungameli base-South Africa labo mhlawumbe basikhangelele udaba lolu ukuthi bangaliphatha njani bona.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ne-video
iviki ezayo lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, oqala ngokusinika umbono wakhe ngokuqhutshwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini osanda ukuqhutshwa.
Singathi thina njengenhlanganiso yeWoza usuke kube lokusilela okuthize, ngoba thina nxa sisebenza nsuku zonke imihla ngemihla lokhu sihlanganisa sihlangana lalapho, kodwa sisuke abantu abakhuluma ngalolu dlakela sibe balutshwane silindela kompana amalanga nalana akasuka mhlaka 25 November kusiya ku 10 December abe yiwo 16 days, kukanti okuningi vele kuyabe sokumoshakele nxa isimo seminotho sezelizwe sisiba nzima udlakela luyanda, nxa isimo samanzi sisihlupha abantu kumbe ukudla kumbe kwini udlakela lonke lehlela kubomama, inkinga zonke nje zesikolo konke nje kwesibhedlela kufikela kubomama. Njengenhlanganiso yeWoza sisebenze kanzima umnyaka ka 2021 kakhulu masikhangela kwamalungelo abomama, ngoba besinanzelela ukuthi kulokuhlukuluzwa kakhulu kwabomama ezindlini okungapheliyo. Besithe nxa sesikhankasa sikhuluma ngendaba lezemfundo silocingo lwe-toilet esithi toll free yile silungiselela abantwana besikolo, kodwa belisandile kakhulukazi ngomama becela uncedo befuna ukuthi uzumuntu umama sithone ngiyaxotshwa endlini. And okudanisa ukuthi lokho ukuxotshwa endlini imchado ibidilika ibingasiyo yabontanga, besijala ukuthi laba abantu abacha yibabade besehlukana kakhulu abadala bebengayo. Manje kathi sithole ukuthi labantu abadala bebexotshwa ezindlini, umuntu akufonela athi sengixotshwa endlini lizame ligijime lapha libambe lapha lalaphana kunzima phandle lapha isimo sinzima. Njengenhlanganiso yeWoza sinanzelela ukuthi khona aluba uhulumende yakunanzelela ukuthi khona nxa isimo sibucayi sinzima elizweni omama bathwele nzima bathwala amagabha avuzayo udlame lonke lwehlela kubo phezu kwabo, njalo uthole ukuthi lenhlanganiso lezi sisebenza lazo nxa sirefeya kubo bayandelwa. Nxa uyathi refeya khona banika amacases uthi kule case enje kule case enje, sibalayela omama bahambe khona ngale, uthole ukuthi bathi sihambe ile sifike safakwa ku-waiting list. Uzaba ku-waiting list njani wena ngapha uvele ungaselandayo ukuhlala ungaseli usuchayiwe kumbe usufuna i-peace order? Sibese sinanzeka lokuthi protection order emapholiseni imbi peace order emapholiseni ukuze uyithole kuba lobunzima thize lakho. So sihleli nje silisana ongangokuthi thina njengihlanganise yeWoza sithi ngawumkhankaso lo we-16 days ngabantu vele into esihlele sizinikele yona ukuthi mihla ngemihla sihlala sikhuluma ngayo ngoba umama lapha phandle bawuthwele ubunzima.
Ngalesi isikhathi se-COVID-19 kungabe kubangela yini udlakela udubo olukhona kathesi abantu bezama ukuziphande?
Sibesikhangela ke isimo se-COVID sona ngokwasilethene kubomama, silethe konkani ukuthi khona vele ukuziphilisa ilungelo lokuziphilisa lona ngokwalo liyanqatshelwa lilokuncindezela okuthize ngenxa yesimo sokuthi sizama ukuphepha konkani lakho fukoni khana kuletha usizi ezindlini kuletha udlakela kubomama. Singakhangela indingeko zesikolo lazo ziphazamisekile, nxa ziphazamisekile kanjalo abantwana nxa befuna okwesikolo umama kumele ukukhangele umama acela khona kumbe kubaba kuba lobunzima. Sihlangane kakhulu labo khosikazi amaningi kade sithi khona ayisebenza ayizinilisa ukuthi azisebenzi, abanye babeqhatshiwe silifomali balahlekelwa yimisebenzi. Labo mama babekhala kakhulukazi bethi impilo yokuthi ubucela imali yetamatisi ubucela isitshebo imali yesitshebo uphiwe isitshebo se-$2 babejala ukuthi bona nxa besebenza bebesithengela isitshebo basikhathe basifake efrijini. Impilo kade bekhuluma ngayo bethi ibiletha udlakela endlini. Singakhangela kakhulukazi ukuthi bahambe bayithola amaphilisi indingeko ze-family planning bengomama bekubahlukumeza kakhulu kuletha udlakela olukhulu endlini. So ngezinye indlela sinanzelela ukuthi khona njengenhlanganiso i-social protection safety nets eZimbabwe kawekho kasebenzi. Singaba lawo i-constitution othi omama kumele kutholakala lokhu lalokho, kodwa yena uhulumende ngokwakhe sibili hayi akula akulungisela abantu ukuthi abantu asingathi ama-safety nets ngoba abantu kabaholi abatholi lutho. Sibe sesinanzelela yebo kambe kwezinye isigaba akwamanye amalokishi amadala anjengabo makhokhoba anjengabo minyela kule nhlanganiso i-World Food Program ile lama vouchers layo wanika abantu layo iyandelwa asibo bonke omama batholayo
lo nkosazana magodo ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano.